Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolesibili mhlaka 7 lwezi 2017 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Manda! Kanye namandiri kumhlangano. Yiwo lamabizo esatholayo ukuthi yibo abakade bengama food soldiers in this process. Sesifuna emotion, imove emotion yokuthi bahamba nongwena wabo bekose partini.
Abebandla leZANU-PF eZanzimandebeleni babiwa sebefuna kuqotshwe umphathintambo obona ngezomvikela umnumzana Kempo Mohadi ngoba elobudlelwane lomnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke uqotshwe izolo.
Work to understand ukuthi impi yayingeso umuntu oyi-one, impi yayingumuntu wonke every Zimbabwe. So akula ukuthi lo ngumele bengene, siyakwazi ukuthi bakwenzele ukuthi bengenise umfazi wabo kunapho ku-vice president. Khathesi andiyabona ukuthi i-nepotism.
Ukuthi-ke abatsha bakubandla leZANU-PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa bathi abajabuliswa ukuqotshwa kwakhe ngumgabe izolo. Ukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allentown ePennsylvania luqhutshwa namhla kulabanye ababalisa isizalwane seZimbabwe abadinga ukususa ongumeya owamanje. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abebandla leZANU-PF eZanzimandebele eMandebeleni babiwa sebefuna kuqotshwa umphathintambo obona ngezomvikela umnumzana Kempo Mohadi kanye labanye abedlula ichumi ngoba bebikwa belobudlelwane lwabe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke oseqotshwe esikhundleni abekuso. Uvusisiwe Mkhwananzi usipha lolu daba.
Emhlanganweni okhutshelwe emahofisini ebandla leZANU-PF lamhlanje ekuseni kubotshwe isinqumo sokuthi kubhalelwe eHarare ukuze uMohadi umnumzana Bhedi Nkoncube olilunga lePolitbureau uNkosazana Tambo Tzane Mohadi Lauren Kibe bona abakuCentral Committee baqotshwe kuleli bandla ngoba belobudlelwane losekhitshwe esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mtambuzo Mnangagwa. Abanye abangasafunakaliyo kuZANU-PF umsekeli kamphathi ntambo obona ngezenzakala elizweni umnumzana obedingwa Mguni, umgcini sihlalo webandla leZANU-PF ezansi yemandebeleni umnumzana Rabelang Tshwene, lo meli wemzingwane edalela ePhalamende umnumzana William Dewa. Okumangalisayo ukuthi bonke laba okumele baqotshwe kababuyanga emhlanganweni obuphethwe ngumsekeli kaTshwene umnumzana Sol Mahali Mancube othe laba akusamele baqume befike emahofisini ebandla leZANU-PF.
Manda! Kanye namandiri kumhlangano. Yiwo lamabizo esatholayo ukuthi yibo abakade bengama food soldiers in this process. Sesifuna emotion, imove emotion yokuthi bahamba nongwena wabo bekose partini. Sesikuva emotion ukuthi siyalindoza i-one center of power enikwa ubaba u-His Excellency.
Umhlangano lo uchothoze kakhulu ukuziphatha kwalaba abagoze unkosikazi Grace Mugabe ngomgqibelo lapho esipha umbiko wakhe emhlanganweni wakoBulawayo.
Condemned, we strongly condemn okwayenzakala lapha. We not allow it. The party will not allow it.
Uncube uthi bona njengeZANU-PF ezansi emandebeleni basekela inyathelo likaMgabe elokuxotsha Mnangagwa njalo bathi bafuna unkosikazi Grace Mugabe athathe izikhundla zokuba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Amasoshi la avuke kuthwezi siyasekela ukuthi kwabe le-tournament kube nendawo ku-presidium eka-female vice president. Elimaslandela iprotocol kuZANU-PF kuMensi, there is no one other than uHis Excellency Grace Mtongi Zodwa Mugabe as senior the Mensi.
wacubungula ngezombusazwe umnumzana abekezela madumafuzo ayo. Uthi amabandla aphikisayo kumele athathe leli thuba lokungezwana okukhona kuZANU-PF ukuyikhipha embusweni.
Ngoba izasplitha definitely. Ekusplitheni wayo, isplitha must benefit opposition. But opposition kuyehlula ukuthi bethe take advantage of that. I think really abo MDC they now need to get serious nge plan ukuthi what's there for 2018 for abantu ngoba akukhanye nxa bengafuna ukuba serious ukuthi alternative inga.
Isikhulumi se MDCT ezansi emandebeleni umnzana Ekhe Moyo uthi kuyabathokozisa ukubona iZANU PF idabuka phakathi.
Siyathaba kakhulu ukubona besilwa. Mwavele lapha abakhona bamelanga babe khona phana. Bazifakile ontado kayiphikiswa kungasi kuthatha kwabantu. Abalwe iZANU siphelele khonapho.
Iningi lethu Mgabe uyenze iphutha elikhulu ngokuxotsha uMnangagwa njalo kuzaba nzima ukuthi anqobe ukukhetho oluzayo. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyindaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Abatsha abakubandla leZANU PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa obengumsekeli kamongameli welizwe oxotshwa umsebenzi izolo bathi bona ngemva kokuxotshwa kwezinye zeziphathamandla eziqakathekileyo zebandla leli sebezakhuthaza abanye babo ukuthi bengavoteli umongameli Robert Mugabe kukhetho lomnyaka ozayo. UGibson Pepe weStudio 7 usethulela lolu daba.
Bekhuluma le ntatheli izindaba namhlanje eHarare, abatsha abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Youth Action Platform bathe umongameli usedelelwa ngumkakhe unkosikazi Grace Mugabe besithi kabasoze bavumelane lakho lokhu. Omunye walaba umnumzana Innocent Mhlanga uthe bona njengenhlanganiso kabasoze bagoqe izandla esithi sokuyisikhathi sokuthi umuntu wonke abambane ukukhipha uMugabe.
Kuthi abantu abakrethi ukuthi imuli kayabani ingene umfazi indoda abantwana lokhu asozisupport. We have to understand ukuthi impi yayingeso umuntu oyi-one, impi yayingumuntu wonke every Zimbabwe. So akula ukuthi lo ngumele bengene, siyakwazi ukuthi bakwenzele ukuthi bengenise umfazi wabo kunapho ku-vice president. Khathesi anje abona ukuthi nepotism. So thina sithi hayi asikusupport lo. We are encouraging our members to be able to register.
Omunye njalo wabasakhulayo umnumzana 29 Chidawa uthe bona njengenhlanganiso kuyabadanisa ukuthi ibandla leZANU PF selimi manzonzo. Nanku omasikizolo sebezenzela uMathanda wona umumo welizwe umi manzonzo. Khuluma ngokufanayo omunye wabakade besemhlanganweni lo umnumzana Gabriel Togarepi uthe ukuxotsha kukaMnangagwa sokufuze kutshengise abantu ukuthi uMugabe akwaziyo ukusebenzisa abantu hashi ukuthuthukisa ilizwe kungakho kufuze akhishwe kukhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Bathabile Clow ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uthi ukuxotshwa kukaMnangagwa kunikeza amathuba kulabo abafuna iZANU PF ikhishwe esikhundleni ngoba phela sokusele udokoza kuphela.
Okuhlupha ngokuthi wona ama-youth sethi thina singavoteli uMugabe ngoba owabo uMnangagwa yena uxotshiwe. Lokho angeke sesikukhayela ngezinye indlela sithi nga uMnangagwa kakhitshwanga bebeyabe belokhu besithi thina simvotele uMugabe. Abantu laba asikho bantu abamele uzimba uzulu ngabantu abamele umuntu. Kuyabe kufana vele ukuthi yena uMnangagwa engangena esikhundleni sona lesiya sizaphinda sibone futhi i-politics ukuthi iyabe iphakamiselela umuntu oyi-one ingasaphakamiseli ilizwe lo.
Enye njalo ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Matthias Chuma uthe ukuxotshwa kukaMnangagwa sokutshengise ukungathembeki kukaMugabe yena owathi lapho ekhipha umjuru wathi kuzaphela ukulwa kuZANU PF kodwa nanko kasathembi muntu.
Kutsho ukuthi ikusasa elizwe ayisakhanyi kuhle ukuthi imi njani ukuthi kuzahamba njani akusela umuntu ongabakwazi okokhathesi. Kodwa lokhu bekuvele kukhanya ukuthi kumelele ukuthi kuzayenzakala ngemva kokukhuluma kukadokotela uGrace esesola kakhulu ukwenza kuka-vice president Mnangagwa.
Ukufuthelana okusebandleni leZANU PF waqala ngemva kokhetho luka-2013 lapho okwaxotshwa khona owayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru kwafakwa uMnangagwa kodwa lanamuhla akukapheli. Abahlaziya ngezombusazwe bathi lokho kubangelwa yikuluphala kukaMugabe ongasathembi muntu. Umnangagwa uxoshwe kuhulumende izolo kodwa amalunga ezanupf asekhuthaze ukuthi akhishwe esikhundleni sakhe kubandlalele kufake unkosikazi Grace Mugabe. Kuthi amalunga amsekelayo lawo aphakathi kwelitshe lembokodo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Kunjalo nje izabelo eziningi zebandla lezanupf zithi zifuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye okhethwa ukuthatha isikhundla sikaMnangagwa. Ingatsha ezigoqela olwabasakhulayo baleli bandla lolwabesifazane lazo seziphume lesinqumo esifanayo. Ingcwethu kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda yena-ke upha umbono wakhe ngokuxotshwa kukaMnangagwa labasekeli bakhe.
Ngibona ngani mina bazithwalisa nzima nxa bangazinika umsebenzi omningi kakhulu esingawabiza ngokuthi i-witch hunt, ukuthi sebedinga nje wonke umuntu ukuthi hayi wonke umuntu sengumtharati. Ngibona ukuthi nxa ukuthi bele problem bele nkinga loMnangagwa khona ukuthi loMnangagwa sexotshiwe bekufanele ukuthi ngabe bayakuchiya kunjalo kuphela lapho ngoba inyoka vele iqunywe ekhanda. Ngakho nxa sebethe uMnangagwa sexotshiwe sebeyiqumile inyoka ekhanda sofanele bame phela ngemuva lapho babone kumbe bakhona abantu abaz afuna ukulandela uMnangagwa wakhona lo. Hayi khona ukuthi bona bavele babaxoshe kodwa kungenzakala ukuthi bebabona bengabantu abaphitshekayo ngoba lokhu bezama ukuthi basebenzele uMnangagwa abe phakathi kwebandla. Nxa kuyikuthi abangu-15 abaxotshwayo kuyikuthi benza ngaleyo ndlela, ngibona ngani kuyazokuqondeka ukuthi babaxoshe labo ukwenzela ukuthi bathole ukuhambisa umsebenzi webandla labo ngendlela abakhetha ngayo.
Singathi sokuyikudilika kwebandla lezanupf yini lokho?
Hayi, kubandla lezanupf mbona lisikhathana ukudilika. Ukudilika kwebandla lezanupf kuzenzala kuphela kumbe kungawatheduze kakhulu mhla upresident Mugabe esuke waba ngekho ebukhokheleni bebandla. Nxa upresident Mugabe lokho ekhona mbona ngani hayi kubhilika kwebandla, njalo kubhilika kwebandla kungaba into enzima kakhulu ikakhulu ibandla nxa lilokhe lisembusweni lingelibusayo. Mbona kuzawa nzima ukulibhilisa.
Ukhona ukuwa kukaMnumzana Mnangagwa singathi kuqansa na kukankosikazi Grace Mugabe?
Mbona ngani kumgceke lokho ukuthi unkosikazi Grace Mugabe labamkhuzelayo abafana loprofesa uMoyo naye upresident Mugabe bathole ithuba elikhulu kakhulu lapho lokuthi baqhubekise ngomsebenzi wabo ukuthi bafake unkosikazi Grace Mugabe ku-vice president. Njalo ngibona ngani lokungena kwakhe esikhundleni sokuba ngu-president ngemva kukapresident Mugabe kungabe sekuseduze kakhulu nxa sikhangele lapho kade kukhona emalengeni
yena uMnangagwa bathi ingwenya umbona ebuyela emanzini ezihlalela kumbe kukhona ngakuqoqa.
UMnangagwa ligwale lesabekayo kangibona ukuthi kukhona akwenza mina. So lethe waba nguye kakukho into ayenzayo kumbe iqhinga lithathayo laphumelela. Ube ngumuntu othi angasebenza labantu bemsupporta bemkhuzela bethi akaye phambili nxa bangabanjwa ababalekile abachiye emgceke.
UMnumzana Nkululeko Sibande ngocubungula ezombusazwe uxoxe lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwele Bhilithane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni,
uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho i-ZAC siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMthumbane, eLobhengula laseLuvuzo. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pundu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, koZimba, Zimba West, kanye le North, eMashingo, Chivi Central, e North, nase South. Mashingo North, South, West, and Central. Le Mashingo Ebe. Emachebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi. Emachebeleland South, Ematobo North, Sanyele South. Ebubuli Lima East, Sanyele West. Enkabazwe Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe Sasami. Berengwa West, Le South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Lezishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisayo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha All the Connection sixoxa ngokuxokozela usebandleni leZanu PF ulandela ukuqotshwa kwamnumzana Emerson Mnangagwa kobe ngumsekeli kaMongameli welizwe kukhulumende. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinta icingweni lami lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngesikhathi abantu bakwele Kenya sebecabanga ukuthi ukufuthelana okuphathelane lokhetho kungabe sokuphelile elizweni, sokukhwezwe izicelo ezintathu emthethwandaba waphezulu weSupreme Court ngokuphikisa limpumela langokuqhutshwa kwalolu khetho okuqondiswe kumongameli Uhuru Kenyatta lamphikisayo umnumzana Raila Odinga. Kuthi ke ukuhlaselwa okwenziwe isigodla somsakazo wakwamabonakude wakwele Afghanistan esikolweni salolu lizwe iKabul lamhlanje ngebhomba langabantu abangene bedubula ngemibhobho kuthiye abane befile kwalimala kakubi abangamashumi amabili. Abalwa becatsha besimoslem abe-ISIS bathi yibo abahlasele lomsakazo weShamsadi TV. Uhulumende usephume lohlelo olwenqabela osomabhizimusi ukuthi bakhweze intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla ama-price controls ngesiNgisi, okuyinto esolwa zingcweti zisithi lokho kuzabangela ukuthi izinto lezi kumbe impahla le isilele ezitolo. Umphathi ndambo obona ngezokuthengisela namnumzana Mike Bima uthi intengo yempuphu, amafutha okupheka, lawezimota, isinkwa, inyama yenkukhu leyenkomo, amaqanda, ichukela, irayisi, uchago, isepa yokugeza leyokuwatsha kanye lesamende ayimelangwa ikhwezwe intengo. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba kutshera uthi lokhu akusoze kusebenze.
Siyakwazi ukuthi kuyini okwenzekileyo ngo-2007 mhla ama-price controls evuya, into zaqala ukunyamalala ezitolweni, into zaqala ukuqonga intengo, abantu bebengakwanisi ukuthi bazithengele ama-basic commodities. So ngiyesabela ukuthi njengoba umkhonomi ume ngendlela enjengaleyo, into zizanyamalala kuma-shelves, intengo ezaqonga zizaqalisela ukuthengiswa kuma-backyard nakuma-butcher asezimota, into ziyabe zingatholakali.
Uyatsho ukuthi ama-price controls la kasoze asebenze, azabangela ukuthi izinto zinyamalale ezitolo. Kuyini okungasebenza okungenziwa nguhulumende ukwenqabela ukukhwela kwentengo yezinto?
Uduba olukhona ukuthi izinto ezinjengalezo oziqambileyo zifuna i-foreign currency ukuthi zivuye lapha elizweni. So nxa kuyukuthi uhulumende ufuna ukwenqabela ukusilela kwezinto lezo, kumele anike ama-manufacturers i-foreign currency eneleyo. Nxa kuyukuthi ama-manufacturers ayahamba ezitaladeni ezingele i-foreign currency siyakwazi ukuthi i-rate kathesi iqonge kanjani ikuma 50% nxa usebenzisa i-transfer, ikuma 25-30% nxa usebenzisa i-bond note. So sitho ukuthi ama-manufacturers i-30% ne-50% abazibhadalayo ukuthi bazuze i-foreign currency yikho okubangela ukuthi intengo ikhwele. So aloba i-reserve bank ingadinga indlela yokuthi abantu abamanufactur ama-basic commodities lawana bazuze i-foreign currency eyeneleyo ukuthi bathenge ama-raw materials afunakala ukuthi izinto ezinjengamafutha nesepa nokunye okuqambileyo kutholakale, yikho okungaqeda udubo lolo, hatshi ama-price controls.
Yona intengo yezinto lezi iminjani okwamanje njalo ziyatholakala na esitolo?
Khathesi ziyatholakala, intengo iyakhwela ngama-cents langa ngelanga, kodwa into khathesi ziyatholakala.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho. Lapho ke ubekhuluma ecingweni eseHarare, lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Izakhamizi zeMatopo, iZansi, eMandebele nekanye lezakoBulawayo zibhaxawulwe kakubi ngamapholisa lapho ziye emkhosini ukucela izulu eyamakhosi koBulawayo. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Phezu kokubhaxabulwa kakubi kwabaningi kusehlakalo lesi, umnumzana Stanley Raphael Khumalo kunye labanye abalitshumi lanye babotshiwe baze bakhululwa izolo emini ngemva kokuba umthethwandaba ulahlele khatshana icala abakade beletheswa. Laloba kunjalo abatshayiweyo bebelokhe bethoba imvimvinya ezinqeni embaleni kunye lezandleni. Induna yakoBulawayo umnumzana Mkhize Khabazela uthe inkosi ibotshelwe ukuba lindebele lokwenza into elisiko layo.
Mina nguMkhize Khabazela, ishiko lakwaBulawayo. Inkosi le bayibophela ukuthi khona wayi inkosi yamaNdebele.
Ithini ngakho?
Thina maNdebele ngokukhuluma kwesiko khona sonke sikaMthwakazi. Sithi thina inkosi eyiyona yiyo yonale, kayikho enye inkosi. Ngoba yiyo ezala umsikazi, yiyo kanye inkosi esayethula e-Church Bells kwanomsindo owaqala lapha.
Unkosikazi Sithokozile Ndlovu, omunye wabakade bebotshiwe, uthe ukutshaywa lokubotshwa kwabo kumzwisa ubuhlungu njalo isiphatho abasiphiwe ngamapholisa nomumo welizwe sokumenze waba yintandane.
Sibuhlungu siyakhala, sibuhlungu siyakhala, sibuhlungu ngoba sibotshele indawo yethu. Sizubuhlungu thina sibona indawo yethu, mina njengamangila baba ngilamama ngintandane baba mawukalugubhula ukuthi ngibuhlungu kakhulu, ngiyavuthelana. Akekho ngilabantwana indaba yena into eyenzakalayo eyezakalizo. Abantu abamse bambalekile bonke bayebhodi bayebhotshwana, ngintandane ngisele njengomkhoba. Ngizubuhlungu kakhulu, angilabana ngilabani soyaloku okungangithengisela.
Umnumzana Vuyo Mguni uthe babotshwe besiyakhulekela izulu lenhlanyelo yabo.
Besibotshele ukuba ngamaNdebele ngoba besihlangene singamaNdebele sisiyacela izulu, sisiyakusisa inhlanyelo sile nkosi yethu. Singakaze siyofika nalapho sabotshwa ngeendleleni, sashaywa ngunyele njeamandla esankala lapha lilimele kabuhlungu ngokushaywa ngamapholisa. Into isinkulu sidinga ukuthi ilungisiswe masinyane ngokuphazima ngoba uncindezelo olukhona lusithengisa ukuthi nawe kumele sibe ngabantu abazibusayo ezweni lethu ngoba sibuswa by a foreign power efuna ukuthi sincinde ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke sesifuna ukuthi ongokwethu akubuye kube ngokwethu ebantwini besiNdebele abagoqela wonke amaNdebele angaphansi kwenkosi uMsikhindi sikaZasathane.
Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo obekade esemthethandaba izolo uthe abantu bakomthwakazi bayahlukunyezwa kakhulu lokubandlululwa.
Thina njengeMthwakazi Republic Party kasijabulanga ngokutshaywa okwenziwe abantu bakithi kungesonto lapha kade behlanganyele khona besithi bayenza umkhubo wabo ngokwesiko labo, okwenza amapholisa kaMgabe atshaya abantu bakithi abaningi balimala kwaze kwathi abangu-41 bayavalela e-Central. Bagcina bevumisa njalo icala abangalivumanga okuthiwe khona i-criminal license. Ngemva kwalokho kwazobotshwa-ke u-SRK laye esethiswa icala engelalo. Lokho kwenze kwathi ilanga layizolo abantu batshone ekhothi. Ngemva kwalokho wasetholakale engelacala. Kuyasivelela sobala thina njengabantu bakulo mhlubulo ukuthi vele asobantu banye labantu beZimbabwe. Yikho uzathola ukuthi abantu bakithi bengathi baphakamisa amakhanda sebengabatshayayo bebotshwa. lokubotshwa kwabo kuyadabukisa ngoba isikhathi esiningi uzwa kuthiwa iHarare isithe. Okwenza thina sizibuze ukuthi kathi sibotshwa iHarare kumbe sibotshwa ngumthetho. Ngoba nxa sibotshwa ngumthetho akumelanga kuthiwe ama-instructions okubokho abantu bakithi avele iHarare, kodwa kube yikuthi umthetho uthe sitholakale silecala. Kungalokho ke thina sithi uhulumende weZimbabwe engaqhubeka esenza lokho, ngelinye ilanga uzazokhela amalahle ekhanda esezithola esebize udlakela angasoze amelane lawo.
Imbuthano yabalandeli benkosi uKhumalo ihlala ivinjwe ngamapholisa. Umkhosi wokugcotshwa kwakhe wavinjwa wamiswa ngamapholisa ngoba ebika engemukelekanga njengenkosi. Isimanga abalandeli bakhe bethi uhulumende weZimbabwe kunye lenhlanganiso yemthwakazi Cultural Association bakhanya bemukela lokuhlonipha umnumzana Bulelani Khumalo owase South Africa njengenkosi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allentown ePennsylvania khonapha eMelika luqhutshwa namhla kulabanye ababalisa isizalwane seZimbabwe abadinga ukususa ongumeya webandla leli lama-Democrats umnumzana Eddie Pawlowski. Intatheli izindaba yeStudio 7 uChris Gande ulandisa esePennsylvania.
UThembo ongusomabhizimusi ulethemba lokuthi uzanqoba ngoba eyamukelwe izakhamuzi zalelo dolobho.
Abantu laba sebehlulekile, thina sizaletha inguquko.
Ongumeya okwamanje umnumzana Pawlowski osephethe lesi sikhundla okwamahlandla amathathu ucutshungulwa ngamapholisa kulandela ubufakazi bokuthi wachaphaza imali yomkhankaso wakhe. Uyalilandula leli cala kodwa ukhangelelwe ukuthoniswa emthethwanindaba ngenyanga kaZibandlela. Lokhu sekuphe ithemba lokunqoba kulabo abamphikisayo ababalisa umnumzana Thembo. Kodwa impawu eziningi ezibalisa ukucubungula kwembono kaZulu zitshengisa uThembo esemsileni kulabo abancintisayo. Idolobho le-Allentown lihlala lingelama-Democrats kukhetho. Isiphathamandla somkhankaso kaThembo umnumzana Francis Mawindi uthi izakhamizi ze-Allentown zamukele uThembo ngezandla zombili. Umnumzana John Richard Ingram owayisiphathamandla sekhomishini yalelo dolobha ngomunye oncintisa ezimele njengoThembo kuthi ibandla lama-Republicans limelwa ngumnumzana Nat Heyman okubhizimusi lokuthengisa izindlu lezakhiwo. Esinye isiphathamandla somkhankaso kaThembo umnumzana Rikon Ziegler uthi umkhankaso kaThembo wamukelwe ngabanengi.
I know we're going to win because everyone we talk to are they're tired of like you know the problems in Allentown.
Sizanqoba kulolu khetho. Wonke umuntu esikhulume laye usekhathele ngokubulawa kwabantu e-Allentown, ukuthengiswa kwezidakamizwa nokunye.
Umthwalo unzima kakhulu kumnumzana Thembo, kodwa uthi yena kasoze alahle imbeleko ngokufelwa. NgisePennsylvania, igama nguChris Gande.
Bathi uyakhala for you now.
Njengoba isikhathi sethu sesingasavumi ukuthi siqhubekele phambili, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abebandla lezanu PF ezansi emandebeleni babiwa sebefuna kuxotshwa umphathi ntambo obona ngezomvikela umnumzana Kembo Mohadi ngoba elo budlelwane lomnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke uxotshwe izolo. Kuthi abatsha abayikubandla lezanu PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa bathi kabajabuliswa yikuxotshwa kwakhe umgabe izolo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lithola namhlanje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.